eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ezomkhangazi zeZimbabwe ziyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga, yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho. Ezombangazi zingalungiswanga ezokuntonta kwabantu ngezano okwenzakala kudala kungalungiswanga.
Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubonayo kuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo kuzadala umahluko. UMnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe intatheli izindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutya uthe okubuyisela ilizwe emuva yikuthi njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu kuthena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe, sisebenzise i-example elula, ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe ayisoze ithenge eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisa idola yabo. Uma bephethe i-10 rand bese bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semthana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe 7 rand for isinkwa basithenga phi, eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba eqinisweni la sizokwazi inolezi ukwenzela ukuthi sesuka lapho bese senza ama-decisions sisisisi. So ngeke kubeke bethenga eZimbabwe anything. Loko lokho ukuchwabanisa ongakubiza ukuthi ama-industries, ngoba bengasela competition asisebenzisa i-example yakudala esikhule siyazi locals, ngoba asisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-export-wise, but ngenza ukuthi abantu bakuzwisise kahle. Ithi i-America ifuna ukuthenga idofu yesinkwa, ayisoze ithenge locals. So ibe-locals nekhampani isisehli siyaphansi, ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenza ukuthi ilethe okuthiwa imali ephela phansi kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhono womoba usuqala ukuvuka. So lelo liqiniso, whether likhulunywa yizani kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga, yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi walungiswe ezomnotho ezombanga zezingalungiswanga ezokuntonsa kwabantu bezano okwenzakala kudala zingalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba leyi bond note ekhona elungasoze uyitshintshe, manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Kuyi-currency angithi sokuyizim dollar back. Angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali yokuphaya inflation eyiyo futhi enye izinto izamphiyeza engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube i-dollar kube yimali yamaqini eZimbabwe. Ma ubuye uthenge eSouth Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyiyo bond note. So public we still want to be the more basic man. No matter what you do, it is just on balance. You don't need to be in what you might be in what you are. In inflation, things will be very bad for zero. You don't want to get zero in your skirt sometimes.
Long, Namzana. Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union la pechi ya kolwandle. Umnangagwa ubethe dorobheni leNiame kweleni nje emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esikubona uqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarus, Azerbaijan neKazakhstan lapho alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kwe-Angola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese Mozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcweti kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into e, kodwa ke lalisile sidazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasilethelani.
Kodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawa yeVendors Association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indiza mchina za kwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama foreign trade la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani, ngoba izinto lokho ziwoma imali lokho isebenzi iphuma yenza ukuthi bahaye amafremachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Akusebenzi abantwana bethi generation enelekasasithandi xa uhlangana labo laphana uhamba kuthi ungu-MP bahlaba kubuze bathi vele into elilande eparliament aliyazi kusibezona ukutshona lihamba kuphela liwesizi mali lisemazweni likuya lilingisa izandla lingelalutho khonakhona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi umnankagwa uqhubeka eboleka indizamtshina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. Umnankagwa uvame ukuhamba ngendizamtshina ye-Boeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa ugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo weMDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethekhona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. UMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapolisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ebuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usole amazwi kaMnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla le-MDCT lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ubethe kabasoze bathathe amanyathelo okwamanje. UMnumzana Mangwana uthe ibandla le-MDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende elikwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo. Ibandla le-MDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi i-MDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kaMnankagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi i-MDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ukudlangudlangu wokhipha uhulumende. Siyi-democratic change, movement for democratic change. Okutho ukuthini, siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akhulume umsenitha Sikhala, ngizamele bengingekho, ngizamele ukuyibukela kakutsha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzisele ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele, uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
I-MDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change. Ngakho-ke asisoze sasebenzisa udlame ukugenqula uhulumende.
Like lakhuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni, selingaphi ngohlelo lolo?
Okwamanje kusese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolu kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zelihlanganiso zizahlanganela ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand ombe lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangane njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lobu obali ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa kwenzakala ebantwini ngenye indaba. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. shortwave to 12080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko owethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey eFoundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kulentathela izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba yezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso sonke isikhathi. Lezi ntathela izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece le New Democracy Party, umnumzana Kyriakos Mitsotakis, ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edale lephalamende, enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuthiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi okuqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobu tshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wacina esengunatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yini engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka uMnjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela uchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo. Umnumzana Lakson Thomas UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Layo seleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo lemihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile utshwala ingozi sebengena ke ekunatheni utshwala. Kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse ingqondo ama-neurons sesifa kasela mkanjo kasela mandla kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoke impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo ngabantu esibabona esibhedlela. Singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inamba iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle kusitsho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasiyaziphila and asiziphili lezo mpilo and kusuka kusihlukumeze and ukusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sigcine sisiswelele ukuthi i-depression yakhona sidile layo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eliHighlanders uMandla Mpofuthi kuzamela adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamulo elenda zilibe mchigilo panga wanga wanlilingezi Platinum Stars ya mzalonu walua ukala umpofezi bambesi duguini umpofu chete iskun la eschio umatinda nluhu njalo uchele intate zindawa za milalu upele nguwa milalu uguma uza kubela pambili nyenche lewezi wele zikona ule likambu.
We have to get something during the course of the week as we know.
Kuza mele sitole abati nali abacham huyo nali iviki mwabasi labati nali abambalwa abanyi koyo nenga yesi niza to ezcheneyo. Siza kubela pambili sizama ubasi zale ngenzela efuno liqembu ngoba phela lungasiyonto eqalwe kumadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders liheze endaweni yeChumilane engalaneni yemiklomelo njalo lemiklomelo lichumilane hlanu ngemva kokudlala imidlalo yeChumilane 3 phezu kwengalane yemiklomelo kuleqembu leFC Platinum lona iliye emiklomelo engamachumi amabili lesikhombisa njalo lenqobele manyika Diamonds nye1kanya. Endaweni yesibili kuleqembu leChicken Inn lona ile miklomelo engamachumi amabili lesithupha njalo elinqobele uMshawana Stars nge3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona ile miklomelo ye9-2. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umhlubulwane ezansi yezwekazi laseAfrika usithembele kumaqembu abalisayele South Africa kanye lele Madagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba sequarter final ngemva kokuba ile South Africa lichayele Egypt nge1-0 kuthi ele Madagascar lona ngobele Democratic Republic of Congo nge4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala leli Nigeria kusigaba sequarter final kuthi ele Madagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla iqembu leMali lizadibana leli Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Senegal kanye leli Benin. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Mate, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, ngizikele ngaphelela, sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheka yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomuntu iyaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyathwela nyovana lesiyasihlahla esilapha, ome ngezingandle ziqonde ngakini.
Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe njalo ukumisa lolu hlelo ukuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.